ye hayi kumqotho lokho siyezwa umbuzo lo ukhulunywa lapha lapha nabantu ngeLancaster House kusiya vunyelwana ukuthi kube le ceasefire kwaba khona lokho ukuthi kukhulunywe lokho ukuthi khona ekhethe unkomo ukuthi khona ilizwe leli engalithola beliphiwe linjalo liyilokho eliyikho khona yini kumbe njengoba kulomngcelo laphana kaJameson angathola ukuthi kuqunywe laphana na ukuze isabelo semathebeleleni sizimele njengomthoka sizimele sodwa wala unkomo lokho sibe kwazi phela ukuthi unkomo wazakala njengokuthi nguchibhu achitheza ibala lelo ukuthi chibhu achitheza lelo walithola emashonaleni baba emncoma behamba layo umuntu odawafa umsika bona laba ochinamano and so forth kwayivele ehanqwe yibo pho-ke kwabanzima yena ukuthi exexebulethe naye laba kabasale bezimela ngale erodisha liyane ngale izimbabwe eyangale ngapha kube nomthwazi ukuthi ilizwe liqunywe azengethanda ukubetraya abantu after fighting istruggle abantu bendawonye
wena ngokubona kwakho umnumzana Joshua Nkomo ungathi ngumuntu owathengisa na isizwe sikamthwakazi nxa sikhangela ukusayinelana lo mnumzana Robert Mugabe iUnity Accord
Unkomo kathengisanga muntu lapha isikhathi segugrawundi sasiyisikhathi esibi kakhulu unkomo walamula inengi yasala isembuthweni izipra yasala lokho esombuthweni in different camps or barracks yikho lapha ikhona izipra so ke laba abalutshwana babe sebephumile bayakwenza labo umkhankaso le udissident le yokuhlamuka whatever one might call it unkomo laphana wabona ke igugraund ibulala abantu babengelazikhali kutshiswa abantu betshiselwa imizi abantu bebulawa kubi ngathi zibulawa inyamazana ngalokhu ke unkomo wabona ukuthi khona angaqhubekeli phambili ngempi ekumbe ukukhupha umbutho wonke wezibra singakhohlwa ukuthi bona lawo ama-commanders ayesebotshiwe esesejeli olookout omasuku labodabengwa umumo olwana wawuza kuba mubi kakhulu empilweni zabo bonke labovelapho wakhimu babengasoze bephume so-ke unkomo akazenge ethengise isizwe sikamthwakazi ngobana liyani impi yayingalamalungiselelo ayo njalo yayingakhangelelwanga ukuthi khona umbutho wezipro ungajoyina kuliwe kubanjwane sibili izikhali singakhohlwa ukuthi zase zithethwe abanye sebesembuthweni ku-national army including mina ngokwami ngase ngingenile ku-national army so kwakunzima-ke laphana-ke ukuthi khona sithi impi iqhubekele phambili abanye bangali abanye bangali ngalokho kunkomo kuyasayina laphana kwaba lokudedelana kwathulwa abantu basila ngobana igugraund yayisilwa labantu ababengelazikhali so-ke ngalokho-ke hhayi unkomo kathengisanga lutho laphana ngobana wavuma kuphela ukuthi kusayinelwane i-unit accord isisayiniwe leyo unit leyo bangaki labo abasuka lapho abasuka khona basiya kuma-assembly point abo ngoba bahamba bayahlala enkaya yayithiwa yini i-assembly point yakhona babeke izikhali zabo phansi basebesiya ngaphi unkomo wayengela ama-distant awayewathumile ngobana unkomo soziqalise impi ezikhali ezerekeni so unkomo kazenge vele ethengise laphana ngoba nombutho omningi umbutho wezipro lokhu ku-ami abantu sibili ongazonthwa khona uyalwa sibili laphana yilabo ogwesela labo then the rest yabo bona labo abanye bakhona ngobani ondevu siyakwazi ukuthi babengaphi ondevu ziqamula amankomitsho lawo kodwa-ke kwakungumbutho yini lo kumbe wawumuzwa ngedwa nje ukuthi khona omunye ufuna ukuya-operate laphana kungenale structure beripota kubani sikunanzelele khona lokhu sikunanzelele njalo asingikhuluma kakhulu ngakho